Kusukela ngo-2000 kusethula ibandla le-MDC ukukhishwa kwamongameli Mugabe esihlalweni bekuyinto engundabamlonyeni kuningi lezizalwane zeZimbabwe ebesithi umbuso wakhe sewethule olunye uhlobo loncindezelo. Namhlanje iZimbabwe yenelisa iminyaka elitshumi lasishiyagalombili izelwe kusukela ithula uzibuse ngo-1980. Umehluko welanga likazibuse lalamhlanje ukuthi ngelakuqala kuthakazelelwa umnumzana Robert Mugabe kungasenguye umongameli welizwe. Loba kunjalo iningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi awukho umehluko phakathi kukazibuse walamhlanje leminyaka enedluleyo. Abakhuluma e-Studio 7 bathi ukuqhubeka behlupheka emazweni bengabuyela ekhaya kutsho khona ukuthi isimo asikaguquki kulezo besikhona phansi kobukhokheli bukamnumzana Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kunzima ukuthi kuthiwe abantu bathakazelela uzibuse ilizwe lingelamali engeyalo, iningi labantu bengasebenzi njalo bengabayanga.
Umgaba ukhona umgaba akekho kuyafana nje independence ukuthona ujabula isimbona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile. Umuntu omnyama usasokola, thina abantu bamnyama sancindezela nathi nasolo. Inkampani zethu lezi inkampani zivalile, ilizwe kalisela mali. So umbona ngathi nje ukujabula independence ikudlala ngesikhathi lokho ngoba uzivuse kawukho. EZimbabwe awukakutholakala ukuthi ukhulume ngokukhululeka. At least sizophila ngokwesaba abantu abayibakhulu abaphethe.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Mabuya uthi uhlupho yikuthi sekwaqakathekiswa imihlobo uthole sekulomhlobo oqakathekiswayo kulomunye.
Nali government ekhona sitilifana ukuthi kusahamba ibhasi one lebihamba umgabe. Kudlalwa ngabantu lapho asikhohle nokuthi kuthiwa kule independence kwathintini. Njalo bengiqaphela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi i-government inikeze i-youth imisebenzi abantu basebenze kuvuleke ezibhedlela kube right ama-teacher akanjalo ungabi lezi-strike eloku sizibona everyday. Ngoba impela iyinkinga lento.
Unkosazana Mesivundla yena uthi inkululeko eZimbabwe isasekhatshana lokufika.
Mina ngesingami angiboni into engathi iyangijabulisa engangitshela ukuthi sikhululekile ngoba inkululeko emntwini itsho ukhululeka ngayo yonke indlela, economical, political, la ngayo yonke indlela umoya ukhululeke.
Nakwenye icele umnumzana Mlungisi Sabalala uthi uzibuse weZimbabwe kukhanya wenzelwa abathile hathi umuntu wonke.
I-independence ekhona eZimbabwe ngiyalabo abalwela inkululeko olalabo abakuzalo yibo abayikholisa i-independence. Abantu nje izakhamizi nje ezikhona indawo zonke akulakula lutho abalukholisana. Lokhu sesihluphekela beze bekhumbula ukuthi kwakungcono ngesikhathi sikaSmith ngoba babengaseli lokhu nalokhu.
Abanye ke bathi inyathelo lwakuqala lenkululeko okufanele lithathwe nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa yikubona ukuthi isisekelo sombuso esavunyelwana nguZulu sisebenza ngokugcweleyo. Abanye bafuna isiqinisekiso sokuthi akekho ozabotshelwa ukuthi ucabanga okwehlukene lomongameli welizwe. Iningi lithi indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho oluzayo yiyo ezakhombisa sobala ukuthi kambe uZulu weZimbabwe usekhululekile yini kumbe ulokhe phansi koncindezelo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.